yithi esesiqalisa futhi imshikashika ngoba amaZimbabwe siyantunyiswa ngama-sanctions, siyantunyiswa ikuthi uthi umkhono wethu umelele emalini kuphela, imali leyi hhayi izintwela siyibulalena siyibulaleni. Okwakhathesi izigayekho ezandleni zabantu anti, kodwa ikhona emafonini. Angingathi mina ngizodinga i-airtime efonini ukuthi ungithumezele, wena busulithengisa izigi lapho osuqalela khona ukuphathelisana khona. Abantu bayaphathelisa ama-shops kaba advertise ukuthi sinkwa yi-13.5 zig for 1 US dollar, but wena ungavele uthi uthengisa isinkwa usithethe kolobhens ulobhens akuthengisele isinkwa lesiyana abe sekunika wena ngedollar kumbe kunike nge-86 cents kumbe kunike ngemalini, ubusethengisa ngezig usuyibiza 20 zig. Yona ebhenki ulobhens ihamba athatha imali nge-13 zig, kulapho uqalisela khona ukuphathelisa. Ukuphathelisa lokhu akusikho ukuthi kusezitudini, okwezitudini kalokabuzobonakala ukuthi hhayi sizithwalele izimali zangikhona ezandleni othini lati siphathelise.
Nxa sikhangele baba Sibanda, kuya ngaphi konke lokhu? Phela siyabona ukuthi iziki yangikhona leyo kubona mpela kukhanye phela lokuthi kuhamba njani.
Iziki akube le Consumer Council of Zimbabwe or any other organization engakwanisa ukuthi ivikele iziki abantu bezitolo baboshwe. Ungafaki irate engekho ebank when you are trade, uhambe wathenga iziki akho wathenga lakho kuthenga. Xa izihluka athenga emazweni iyehlulekiswe ukuthi hayi abantu imali abayithweleyo ayikwanisa ukuthi ebathengisi bayoda ngayo emazweni. But nxa yila umuntu angavele athengisa isinkwa sago Pickers in Lobels what umbo labo nonemba bagcwele lapha eZimbabwe, but buze usithi wena 20 zig nguwe osusenza inflation, nguwe osukonzerisa inflation, yibo osiphatheleni asebeqalisa bentshontsha imali beyilutha sikhangele ezethu ezandleni ukuthi manje manje nizakudla njani. So ngicela ukuthi i-Consumer Council of Zimbabwe, ngifuna ukuyibiza ngesidala sami njengoba ngiziluphalele nginje, kufonywe enye organization ezangena shop to shop, shop to shop, abantu abathengisa njalo kuvalwe lokho, ngoba asivumi ukuthi singaphatheliswa ngokuthi nginika abantwana bami lofu yesinkwa eyi-13 zig ibisisiya kuba yi-20 ngokuthi yena ule chance yokuthi izigile ingene efonini yakhe ngoba silayo ezandleni lapha. Lokho ngiphinda, izigile ayisoze iluze inflation ingakasekhulethi, isisekhulethi ku-social media and lakhona kokuthi siyatransacta ngamafoni, then abantu sebeqalisa ukuqilana khonapha, kulapho uqalela khona umsindo.